Indaba le ngani yahlupha kakhulu because okwakuqala mbona ngani umuyi uMorgan Tsvangirai either wayenza imistake or wayenza ngabomo ukuthi enze ama-deputy presidents abe yi-3 because obviously ngokuchuza ama-deputy presidents ayi-3 wayesetshengisela ukuthi yena kalayo i-confidence ku-deputy president ekhona uThokozani Khubi probably because engumama kumbe kuseliNdebele. Okwesibili mbona ngani uMakhubi naye kwakumele kuyinto kwakhona ehle kubambe ekuqinise uMorgan esaphila but mbona ngani uMorgan esaphila laphana ngesikhathi kukhulunywa nge-alliance wayeketisa wabasebeka ama-views akhe abasobala ukuthi yena i-alliance kayithandi ngezizathu yena azibeka ngayo so mbona ngani khona kuyana kahle kwamu-alian meta nabantu abaningi abaku-MTC owakathesi ngiyabona ukuthi uyazama sibili angazama but mbona ngani abantu laba vele sebemhambele phambili angimboni ithatha i-presidency ye-MTC so umbuzo ukuthi uzahlala ebe ngu-deputy president umbuzo asuka but imbuzo ukuthi angasuka uzakuya ngaphi because ngibona esenza the same mistake enzwa ngu-Welshman ngo-2005 ukuthi aphume epartini ubusuforma a-regional party that will not achieve okuya ngaphi uphinde ngelinango uphinde uphenduke futhi ngoba siyakunanzela ukuthi kude kathe sikaso-MP so ukuzebe ngu-MP that I mean aso-MP wakhethwayo through i-ballot line MP wangena nge-quota system yabomama so that means nxa sefuna ukuthi ebe ngu-MP kuzamele thing constituents uzabuyela amakhokho kani umvotele na nxa secompita labanye abantu so mbona ngani sesineni ethi ngani asikho right but she's a seasoned politician ngethemba uzathola indlela yokuthi yamanyuka njani
bakhona abathi kungayiwa ku-congress yebandla le-MDCT ulakho uMakhubi ukuthi anqobe ubona kusenzakala into
angikuboni konokho ngoba mina ngibona ngani abantu beZimbabwe abakazimisela ukuvotela umuntu ongumama ephinde abe liNdebele ukuthi elide kumbe ekhokhele i-political party yeZimbabwe so uKhubi ulalo kuyana ukuthiwa i-double tragedy ngumama umuntu wesiNdebeleni and angibaboni i-majority yama-provinces la bemvotela ku-Congress so angimboni eyiwina i-Congress ye-MTC
manje yena umnumzana Chamisa umbona enqoba yini kukhetho nxa esekhangelane mathupha lo mongameli Emmerson Mnangagwa
kuzaba nzima kakhulu ngoba singananzela kathesi ukuthi yena kuyaluywa ku-MDC obviously baningi nabogudi sebekhuluma ngophume ngokuthi baphuma bezenzela into yabo laphana bavele abantu bakhona bayalwa so angimboni ehamba sikhuluma ngoThokozani Khubi ongu-deputy president we-MDC ongumuntu onosekelo kwele maNdebeleni ngapha so naye angamalaphana i-MDC izahambile iziqephuqephu zabantu angimboni uNelson Chamisa esenelisa ukuthi emudle upresident Mnangagwa ukanti layo Mnangagwa akhona lawo lama-challenges akhe party so whoever ozamelisa ukuthi ethole abantu abaningi nguye ozawina but ngibona ngani i-MDC ilama-challenges amaningi kakhulu esinxa singayiqathanisa lezanu so angimboni uChamisa esenelisa ukuthi emudle Mnangagwa kukhetha lo olulandelayo.